Siyabonga Sandra lo Chris li chona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
UPresident welizwe uMkhande sihambe kuye sithi yena nguye ophiwa amandla isisekelo selizwe ukuze abone ukuthi izinto zesisekelo selizwe zihamba kakuhle yini na.
Izakhamizi zeHarare le-Epworth sezicele uMongameli Robert Mugabe losikhomishi wamapholisa uMnumzana Augustine Chiuri ukuthi bengenele kudaba lokudilizwa kwezindlu.
Makhika basamboni engumuntu ongathi nxa ekhwaza kumbe nxa ungasalandelanga lokho akutshoyo kube lobuzima kusiya phambili ngoba wambona esikhiwa sithi seyi-relevant sengumuntu wayizolo asemuntu wakusasa.
Ukudonselana okukhona phakathi kwamacele eZANU-PF kubikwa kuveza ukuba uMongameli Mugabe kasahlonitshwa kuleli bandla.
Izizalwane seZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa ama-permit ngo-2010 zikhangelelwe ukuphela ukusebenza kupheleni komnyaka ziqalile ukufaka izicelo zama-permit amatsha endaweni zonke zelizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ezakhamizi oweHarare Metropolitan Residents Forum usucele uMongameli Robert Mugabe losikomishi wamapholisa uMnumzana Augustine Chihuri ukuthi bangenele kudaba lokudilizwa kwezindlu eChitungwiza le-Epworth. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo sendaba lamuhla, omunye wabagcina isihlalo balinhlanganiso uMnumzana Simbarashe Moyo uthe kufanele kulandelwe isisekelo sombuso sona esikuveza sobala ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuthi abe le ndawo yokuhlala. Lokhu kulandela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka lapho kudilizwa izindlu lezakhiwo zokuthengisela eChitungwiza le-Epworth ezakhiwa ngokungekho emthethweni. Ngakwelinye icele umphathintambo wezabelo uMnumzana Ignatius Chombo ubikwa isithi amakopa ezindlu ama-housing cooperatives kufanele asebenzelane lamabhanga lapho isabela abantu izindlu kumbe indawo zokwakhela ukwenzela ukuthi kungabi lokuqilibezelana. Okuningi ngodaba lokudilizwa kwezindlu asekuzweni kwingxoxo esiyiqhube loMnumzana Mavila Sikhumalo, umgcini sihlalo weChitungwiza Residents Association oyisiphathamandla seHarare Metropolitan Residents Forum.
Okokuqala, sinhlanganiso eyenza izinto ezisemthethweni. Sithiyene lomunisipal oweChitungwiza oyenze izinto ezingekhoyo emthethweni. Njalo sibone thina ukuthi singamangala lokhu kukomishina general wamapholisa u-Augustine Chiuri ukuthi abophe abantu laba abayenza izinto ezingekhoyo emthethweni. Kungasinceda njalo kupresident welizwe uMugabe sihambe kuye sithi yena nguye ophiwa amandla isisekelo selizwe ukuze abone ukuthi izinto zesisekelo selizwe zihamba kakuhle yini na.
Ikhansili yeChitungwiza yona ithi izindlu ezidilizwayo ayisizo lezo umthethwandaba owathi zingadilizwa.
Ikonstitusheni yethu entsha ithi yona umunicipality kumbe ikhansili ifuna ukudiliza izindlu kumbe izindlu zabantu ifuze ibe le pepa eliyabe lisuka emakhothini, i-court order, ukuze bayenze lokho. Kukhona khonokho ku-section 74 e-constitution yelizwe.
Kwayisikho kokuqala ukuthi kwenzakale. Ubona ingani udaba lolu luzaphetha ngani?
Ubona thesi thina thesi ke siqale siyenze okwe-court. Sikhulume lo Commissioner Chiuri, sikhulume njalo lo President uMugabe. Kodwa bangayehluleka, sibanike amalanga akwana ukufika 7 days. Bangayekela ukusipha impendulo ku-7 days. Sesisenza umhlangano lama-members ethu, labanye sibambene njengeHarare Metropolitan Residents Forum. Sesithi hayi, lokho kumangameli welizwe, lokho kukaCommissioner Chiuri sokwehlule lwakwekhoti lokhu. Sesisenza njani? Sizamatha endaweni zonke lezi eChitungwiza, sisiya ekhanselini yeChitungwiza khona fana, bazamatha njalo e-Epworth, bazamatha njalo eHarare, besenza ama-solidarity march. lokuye okuzayenzakalayo elizweni esingakwanisi ukuthi sitsho kathesi kumbe sikhulume kathesi noma lawo ayabe enama-strategy ethu esiyabe sesiyenza ukuze udaba lwethu lulungiswe kakuhle.
Lo mnumzana Mavela Sikhumalo umgcini sihlalo weChitungkweza Residents Association oyisiphathamandla seHarare Metropolitan Residents Forum obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Idale lezanu PF Politburo lamhlala iqhubeka umhlangano wokuhlaziya ukudonselana ukukhona kuleli bandla phakathi kwamacele amabili elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwale likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Khuluma kulomhlangano uMongameli Mgabe ukhuthaze ukuthula phakathi kwamacele omabili wasola njalo lephephandaba likahulumende ele The Herald ngokubangela kanye lokukhuthaza ukudonselana phakathi kwebandla. Idale lePolitburo lihlaziye njalo udaba lokuvinjwa kukamnumzana Gideon Gono yiZimbabwe Electoral Commission ukuthatha isikhundla sokuba ngusenator weBuhera. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Gumbo. Kodwa idale leli selike lenza eminye njalo imihlangano yokuzama ukuqeda udaba lokufuthelana kuleli bandla. Sigxume incwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi ubona uMongameli Mgabe senelisa na ukuqeda ukungezwani lokhu.
Ngibona ngani kunzima kakhulu ukuthi uPresident Mgabe akwanise ukuthi afake abantu bakhe efolweni badonse ngendlela efanayo ngoba lokho okwenzakalayo kuzani lezi nsuku sikwazi kungaze kwenzakale. Njalo angibona ukuthi uPresident Mgabe uyakwazi yini kumbe sithi ule experience eyokuthi asebenze akwazi ukuthi enze abantu bakhe basebenze kuhle nxa bekhanya bengasahloniphani njalo bengasahloniphi iparty yakhe. Ngoba phela ukaze kwenzakale lo umsebenzi angawujwayelanga njalo angawaziyo ukuthi usetshenzwa kanjani. Ngibone ngani uzafanele adinga abanye abantu abaseceleni abangikhuzani ukuthi bamncedise ukuthi kathi angaletha kanjani ukuhlaliseka njalo angayenelisa kanjani abantu bakhe baqalise ukuhloniphana njalo bahloniphe ukuthi la sesengupresident.
Ngezinye indlela abalwisanayo kuZanu PF laba abatshona bethethisana emisakazweni le maphephandabeni kusho ukuthi kabasela ndaba layo uMgabe ngoba ubekhwaza ngaphambilini balaleli.
Ye, kutshengisa ukuthi phela vele bambona njengomuntu ongasekho ngesikhiwa sithi kasekho relevant. Osokuqakathekile yikuthi bona basebenza kanjani njalo ozaphumelela ngubani ekulwisaneni labanye. Khonokho osokuqakatheki ukwedlula lokho kutshiwo nguye umkhokheli. Ngakho ngibona ngani ubukhokheli bakhe sobelwebane singabuthi hhayi sobungemva kwendaba, sobuyibukhokheli bebizo. Abantu bakhe kabasamboni engumuntu ongathi nxa ekhwaza kumbe nxa ungasalandelanga lokho akutshoyo kube lobuzima kusiya phambili ngoba mbona esikhiwa sithi seyi-relevant sengumuntu wayizolo asemuntu wakusasa.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekwele bhilithane.
Inhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union ebithe izamangalela emthethwandaba ikolishi le-University of Zimbabwe uVice Chancellor uLevi Nyagura lomongameli Robert Mgabe ngokuphiwa kwesicoco se-Doctor of Philosophy kukankosikazi Grace Mugabe kayisakwenzanga lokhu lamuhla. Igqwetha elimela izinaso umnumzana Jacob Mafume wenkampani yeMupanga Patasa Legal Practitioners uthi ugcine ezikhupha kudaba lolu ngoba esebandleni lezombusazwe ele-MDC Renewal Team. Uthi lokhu bekuzalulaza isisindo sodaba lolu emthethwandaba. Usedinge amagqwetha awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi asebenze udaba lolu. UMafume uthi kuningi asekwenzile kudaba lolu okunjengokudinga konke okufunakalayo ngumthethwandaba weConstitutional Court lapho ekade efuna ukukhweza udaba lolu. Ubefuna njalo ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo sokuthi ikolishi le-UZ liveze ingwalo ezitshengisa ukuthi isicoco sikankosikazi Mugabe sanikezwa ngemfanelo na.
UMafume uthi udaba lolu solukhangelelwe ukukhwezwa emthethwandaba impela viki ingakafiki. kusenja lo umqondisi wezinaso umnumzana Gilbert Mutubuki utshele iStudio 7 ukuthi ikolishi leli selifuna ukumxotsha ngenxa yokufuna ukuhambisa udaba lolu emthethwandaba. Uthi okumethusayo njalo ikuthi kulabantu abamfonela okungapheliyo bemethusela. Okwamanje izifundi ze-UZ zisemhlanganweni lapho ezixoxa khona ngalolu daba. Osebenza lo Mtubuki enhlanganisweni yezinaso umnumzana Praise Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi lolu daba bazaluhambisa emthethwandaba lanxa nje beke babambeka lamuhla.
Yabona nawo ama-lawyers ngama-individuals bayaziyesabela nawo, but thina wathrengwe omenzi ukuphusha ngoba la sebefuna ukudinga omunye umuntu abangayi asayina abangam-asana ikhesi yangkhona ngoba abanye batho bangkhona bangani bayesaba. So mina sicabanga ukuthi vele even if they don't help us seems like a case of ingale iyasinda ikhesi yangkhona. So sesicabanga ukuthi vele sibona ukuthi sina imbeda amanye ama-sisic organizations njani. So sile mission khathesi njengoba sesiqalile, so I need to go ukuthi sideliberate njengezilapho sibone ukuthi what's the way forward from now.
Sizokuthiwa njalo-ke iziphathamandla zekolleji le-University of Zimbabwe sezilidinga khonapho, zithi udaba lolo kalizange liluhambise kuhle, ngakho nxa lingayenze ngasikho bazalixotsha, bathini?
Sesa izinto ezinjalo, it's actually thola ama-anonymous threats, i-victimization nalani, but ukubaleka lathi njengamakhompresi, kodwa umthetho vele awusozisiphothe ngoba asikho asiwephulanga, siyephulanga umthetho. This is the level integrity ye-university.
Kodwa ubona zani-ke kuyaphetha ngani kudaba lolu? Ubona zani lizanqoba khona ngale kumbe kuzalihlupha?
Ma kuyukuthi singathola umuntu ongasimela njengegqitha, vele it is obvious ukuthi yes, the case against such a dubious procedure. Sibone ngani vele sizangena, hhayi vele akula nkinga ma kuyukuthi izinto zizahamba njengoba ngomthetho sili.
Lo ngumnumzana Praise Moyo okunhlanganiso yezifundi izinasu obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi awathokozi ngenguquko ekhona emthethweni wokuqhuba ukhetho elizweni ngoba ziningi izikhalazo zikaZulu ezichiwe phandle, ikakhulu ukuvunyelwa kwezizalwane eziphandle kwelizwe ukuthi zivote, kanye lokuvumela inhlanganiso esizimele zodwa ukufundisa abantu ngokhetho zingadinganga imvumo kukhomishini ephatha lomsebenzi. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni kaZulu ophathwe lamhla emzini weLuveve wobulawayo obizwe inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Support Network. Umhlangano lo ubujonge ukuthi abezombusazwe bakhulumisane lezakhamizi behluza umthetho omutsha wokuphatha ukhetho Electoral Amendment Act oqale ukusebenza ngombimbitho lonyaka. Umthetho lo uze kulandela ukuxoxisana ngenguquko uZulu azifunayo kanye lokuqakatheka kokuthi imithetho yelizwe ihambelane lesisekelo sombuso esitsha. Umnumzana Kucaca Phulu obemele ibandla le-MDC Renewal Team uthi bayemukela izimiso zesisekelo sombuso esitsha kodwa badaniswa yikuthi kulokuthile okungalandelwanga sokubekwa umthetho lo. Uthi kulilungelo lezizalwane zonke ukukhetha abameli kodwa lumthetho awuphi izizalwane ezingaphandle kwelizwe lelilungelo. Lumthetho uthi abalelungelo lokuvota bengaphandle kwelizwe ngabahanjiswa ngohulumende kuphela, hathi abazihambelayo. Umnumzana Phulu uqhubeke sithi bayakhathazeka njalo ngokuqhubeka kuka Registrar General ephatheka kwezokhetho ngaphansi kwalumthetho, sona isisekelo sombuso sisithi kasuswe amandla wonke anikwe iZimbabwe Electoral Commission.
IZimbabwe Electoral Commission yiyo kumele ibe lama-functions okuregister abavoters, yiyo kumele iregister abavoters. Lanxa besithi uRegistrar General uzasebenza ngaphansi kwe-commission, that is not true, because kangeke abe ngaphansi kwe-commission ngenxa yokungaqhathwanga kwe-commission.
Umnumzana Edward Nare owebandla lezaphu uthi bananzelele kukhetho oludluleyo ukuthi amaphephandaba kahulumende belenketha bechabi, ikakhulu umsakazo welizwe iZimbabwe Broadcasting Corporation, kodwa lokhu akukaguquki. Uthi kodwa bayajabula ukuthi abazakhangela ukhetho ama-observers asenikwe amandla angezelelweyo ngoba yikho abalakho ukukhuluma iqiniso ngokuqhutshwa kokhetho.
I-national broadcaster ayimelanga ibe ngani yi-broadcaster ekondane le-political party ethile. Ngoba nxa ungakhangela, ngase sisiya kuma-elections, all political parties, they become interested parties.
Umnumzana Abednego Moyo ukhangela ukuqhutshwa kokhetho kubandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Uthi bebekhangelele ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa zinikwe amandla okufundisa uZulu ngokhetho ngoba ulwazi luyasilela kuZulu, kodwa lokhu akwenziwa ngako lumthetho.
Ngeyakhali kubuleyo nabantu ababethemba ngesikhathi sama-elections kusobala ukuthi we needed more people to involve in education. But nalamhlanje it's not very clear, it has now been changed into the organization. Is it because it is not properly funded? Ayinayo capacity yokuthi iyenze ivota education on its own. And there's a party that has kangele ukuthi ibakhethe more players ukuthi benze ivota education.
Abezesini bathi bebenxuse abameli bamabandla ezanu-PF kanye le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, kodwa abenelisanga ukuza ngena lumhlangano. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezaphiwa amaphemiso okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngo-2010 akhangelelwe ukuphela ekupheleni komnyaka ziqale ukufaka izicelo zamaphemiti amatsha endaweni zonke zelizwe lamhlanje, kubika intathelisindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Luqalile lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe lokufaka izicelo zamaphemithi okusebenza, ukufunda nokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa okweminyaka emithathu elandelayo. Kulabe Zimbabwe abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu 290,000 abakhangelelwe ukufaka izicelo zokuthola amaphemithi la aweZimbabwe Special Dispensation Permit ZSP kusukela lamhlanje kusiyaphela umpalakazi. Abazathola amaphemithi la amatsha yilabo kuphela ababefake izicelo zamaphemithi e-Dispensation of Zimbabwe Project, DZP. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi zikhona inhlupho ezihlanganele abeZimbabwe laba ekufakeni izicelo zabo ngokugcwalisa amafomu ebulenjini be-internet.
Okokuqala, kube nzima ukuthola ifomu ku-computer leli form omele abantu baligcwalise. Kuthe sekunjalo i-form latholakala, nxa be-apply begcwalisa i-form lelo, nxa befaka i-passport number yabo, i-permit number yabo, i-system yangkhona ibisisithi umuntu lowo vele akekho eluhlwini lalabo bantu abathola ama-permit ngo-2010, kodwa umuntu efake i-reference number ye-permit esebenzayo.
Umabhena usekutazi abeZimbabwe laba ukuthi beqhubekele phambili befaka izicelo zabo ngoba inengi lalokhu obekuhlupha sekulungisiwe. Ukuthi abafuna ukufaka izicelo kufanele bangene kukheli ebulenjini be-internet ethi www.vfsglobal.com/zsp/South Africa bese ke begcwalisa konke okufunakalayo. Ngemva kwalokho umuntu kufuze afonele abenkampani ye-VFS kunombolo zocingo ezithi 0878250675 ukuzaphiwe ilanga aza kuya ngalo emaofisini abo. Uthi kuqakathekile ukuthi ungakayi emaofisini abo uyebhadala imali efunekalayo i-R870 ebhukwini lebhanga lenkampani ye-VFS iStandard Bank kunombolo zebhanga ezithi 0019183 46. Umabhena utho kwamanje bayathokoza ngendlela uhlelo lolu oluqale ngayo.
Silethemba siqhubekela phambili ukuthi njengoba lolu suku lokuqala kusiya phambili izinto zizahamba kuhle, amaphutha kade khona azolungiswa, labantu bazoqala ukuthi bathole iservice engcono.
Inengike lithi lithokozwe indlela obekulula ngayo ukufaka izicelo lezi nxa beqathanisa lanyakenye lapho ababelala khona endwendweni umuntu amelizele tshona acine njalo ephindele emuva engalitholanga usizo. Unkosazana Nomalanga Dlamini ngomunye wabathi konke bekubutshelezi.
Andaye ngame kwadinge ukuthi ngime emalayinini amade ngilindele ukuthi ngize baze bangi-athende. Ngizange ngatshiswa lilanga amakhaza ngoba kulomoya obandayo. Kuphela nje ade kudingakala kimi ukuthi ngi-connecte ikhompyutha yami ku-inthanethi apply kade sokuphelile.
Isiphathamandla se-Solidarity Peace Trust unkosazana Siphathiswe Dube ukhuthaza bonke abangazi ukusebenzisa i-intanethi ukuthi bathintane labo enhlanganiso ezimele uzulu eZimbabwe ukuze bathole usizo.
Kusho ukuthi siplana ukuthi ma-resources esivumela sibe lama-public meetings endaweni ezinjengabo Hillbrow Theatre okuhlala khona umphakathi omningi weZimbabwe. Mhlawumbe sizokwazi ukuqhubekela kwamanye ama-communities mangabe ama-resources esivumela. Sizabe sincedisa abantu sibasiza ukuthi ba-apply.
Umnumzana Mabhena ubuye waphinda njalo inkuthazo yokuthi abantu bekele kuyagcwala enkambeni zamapholisa besiyadinga incwadi zokuthi kabazange badale amacala njengoba bazaphiwa indawo zokwenza lokhu. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luthe luzabe selombiko ogcweleyo kusasa wokuthi uhlelo lwabeZimbabwe laba luhambe njani ngelanga lokuqala. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokudilizwa kwezindlu zezakhamizi zeHarare okuqhubekayo kanye lodaba lwamalungu amakopa okwakha izindlu akhala ngokuqilwa.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Silifake ezandleni zika Chris Gande ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukelayo emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Sidibana ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana Patrick Nene Sibanda owake wamela lesi sigaba edalele ephalamende. Sixoxa ke ngamalungiselelo ezokulima kulesi sigaba. Ye, ngiyakwamukela kuhlelo. Yebo ke, ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eBhinga nxa sikhangele ukubana abanye sebeqalisile ukulima kwezinye indawo zelizwe?
Hayi, eBhinga lapha ngiyasizimisele sikhangele ukuthi ngayinhlanyelo iyazakala, but ngenxa yomkhonomi lo ongani uyawa uwa njengomkhomo ovela phezulu uhle uphobhisikayo abantu izimali ziyatibuti bezikhola ukuthi bethenge ihlanyelo ne-fertilizer, but abantu beBhinga baqine saka balindele ukuthi izulu libuye nxa bengala mali yothenga ihlanyelo, kodwa khonokho abeyabelakho bazimisele ukuthi belime.
Siyasibone kweminye iminyaka inhlanganiso ezithiyeneyo kunye lohulumende besipha inhlanyelo. Kunjani lo umnyaka?
Umnyaka ukhanya kuwomile. Inhlanganiso ezazandise ukunika kathesi kule ikhadi. isadeki yo enika kuma wadzi angani malutswana inika ama vouchers umuntu uyathipa $32 bemnike ivoucher elikwana $150 futhi ethenga i-agricultural input onjengenhlanyelo imilomo yamakhuba amabhawuto amakuba abafuna uthenge into engaso yokusebenzisa emasimini.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukubana abantu balimani ebhinga, siyazi ukuthi yindawo ehlala ingela zulu eliningi njalo ibhekane lokutshisa.
Ngapha kuyatshisa but abantu okathesi kule eliklanting abantu balima inyawuthi, balima umumbu, balima amabele, balima ikotoni ephinde njalo belime that is irozani le yilokuzekuthiwa isindami safika kathesi esifunakala kathesi ozisilime but ikakhulu kulima amabele, inyawuthi, lo mumbu lekotoni.
Baningi kanganani abalima ikotoni?
Ngingathi mina endaweni kakhulu lapho engikhona, lapho engihlala khona, lapho engiyifama engimulimi khona, abantu ngingathi poza i-80% of the community bayalima ikotoni. Njalo babelima bebaningi kodwa because of intengo yangikhona imali ehlayo yaba yilutshwana abantu yadimoraliza iprize yangikhona, abantu bayekela ukulima i-previous season for this ezidlileyo bebebalutshwane. But abantu bazimisele futhi ukuthi belime ngoba abantu bengazuza, bengathengisa. Nga i-government yafaka kumbe nga i-government yangenela yafaka imali yafika kuma-dollar something.
Siyasizwe esikhathini esedluleyo ukubana kulo dubo lwenyamazana zendle ezingena emasimini lapho. Ungasitshela ukuthi udubo lolu lunjani kumnyaka nalodluleyo le minyaka esikhangeleyo?
Hayi, inyamazana ziningi ikakhulu imvuku esimathelele indlovu ibambanisa izambe ezivali yonke siya echunga ensenga esamende emandyolo elusulu indlovu ziningi ziyabhanisa. Kathe sekunezilwani amahayina lawo sefika ukuthi lokuza bathi izinyamazana kakhulu ngoba kula bantu laba ba-illegali poachers sebavula izinyamazana baqeda sekuyilaphala laphana indlovu but akula problem enjalo ngoba kule campfire ilokuzela i-campfire program leyana yabe campfire bayasincedisa ukuthi singahamba kuye batshela kungaso problem ye-economy bayahle befike khonapho bezokwenza ilokuzele kuthiwa i-PAC i-problem animal control lanxa bengakontrolo kwana okuzisekayo nge-community lanxa bengakompasethi la umuntu angalokuza angadlelwa izilimo zakhe but otherwise inyamazana kule program le-campfire iyasincedisa kakhulu.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Hayi, sibongile kakhulu belela ngelihle.
Okay. Nibulumbu kwaBinga Mountseni nguPatrick Lene Sibanda ulungambula loko umthungu wakhe yakutedeni limakuzwa kuphia oku kutondeja utedeni kunoli mvula awambilile akatanalwayo kapheli akabike ajatilile awule mbuto yako abayo akukonje kukonje kuzolime asalile bana bakwe atole bana bakwe kuchikolo utabolela ubalino nene Sibanda.
Atalumba lokoloko, sibongile kakhulu mnumzana.
Talumba Christian.
Hello ke bekungumnumzana Patrick Nene Sibanda, isakhamuzi seBhinga ebesixoxa la-ke uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Lumba lokoloko Chris Gande ubesethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Hayi ke kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo
losithandekile mhlanga lilani.